Bona kuqakathekile ukuthi thina njengamaZimbabwe sizinu ke amakhwapha ukuthi ekuqaliseni khonapho vele izijeziso lezi indaba zikhona. Nxa sikhangela nje sazibonela izinto, nxa sikhangela okwenzakala lo nyaka, kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa abantwana over 600 people obabulawayo, kuchaya abantu endaweni ezitshiyeneyo, kuvalela abantu, uku-abductwa kwabodokotela, kunyamalala kwama-activist. Ingakho-ke singakakhombi umunwe, kuyebe kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi iminwe eminye emine ikhombe ngathi, ikhombe thina ukuthi thina njengeZimbabwe yohulumende sesehluleke ukulungisa ezombusazwe nezomkonomi. Yikho sesithola sesiphakathi kwezijeziso zona lezi. So kuqakathekile ukuthi lohulumende azinuke amakhwapha, abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke leyo lezijeziso zonke lezi, imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Lanxa kunjalo uhulumende uyatsho ukuthi ukuziphatha kwesigodlo seMelika eZimbabwe akutshengisi imithetho okumele ilandelwe kwezobudlelwano lamanye amazwe, badlulise amalawulo.
Angiso diplomat, khuluma njengomZimbabweni kuground ukuthi uhulumende laye wanxusa izijeziso zona lezi ngendlela aphatha ngayo ubuchapha izakhamizi zaseZimbabwe, indlela abanyethela ngayo amalungelo abantu, indlela nje sithola abantu babephongunyamalala be-abductwa, lezomkonomi ngasikhangela iy'ndaba ze-corruption sesibona umuntu oyedwa nje ebotshwa. So bona zani thina sesizifaka ama-sanctions njengelizwe ngokuganga, ngokudlwangudlwangu, ngokutshontsha kukhona kuhulumende. Abantu babezama ukusebenzisa uku-constitution be-demonstrate bavinjelwa. So of course kumele ku-investigate, everything must be based on facts, but at the end of the day uhulumende obusayo must be accountable nxa kunyathezwa amalungelo, nxa kusiba le-corruption, nxa i-constitution ingalandelwa, nxa kungela ama-economic policies acacileyo, nxa abantu bedubeka kungakhanyi ukuthi uhulumende wenzani, nxa ifuel iswelakala besehlule ukuba lempendulo ukuthi kwenzakalani.
Singabe sibona lapha uhulumende weZimbabwe sethatha inyathelo likalo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elokwethukana lamanye amazwe.
Ye mona zami sesesigabeni sona leso, njengoba khanyezani sazama sibili ukucela imali, ukucela i-investment, kukhanya kusehlula. Bona zani khathesi sesisebangeni lokuthi uhulumende okhona khathesi useza bani njengahulumende kamgayo ukuthi uzashone thukana lamanye amazwe.
Uhulumende uphinde wathi engagcina engasakhulumisani lele Melika. Ubona ile Melika lisithi
mboni, ngoba ngikhuluma nje khathesi iZimbabwe yathola imali eningi nje yokudla kubo-USAID, imali yabo porridge lani lani, imali ezinakishintandani.